sikhangelele ukuba uba uBiden uzowethula umlayezo ebantwini ekhuluma not just nge-4 years zakhe engupresident but ekhuluma ngomsebenzi wakhe kuhulumende awenze iminyaka edlula eyi-60 eku-government ngoba siyazi ukuthi umnumzane uBiden waqala i-politics zakhe esasencane wangena ku-Congress eleminyaka engu-29. So ngumuntu ole experience enkulu kakhulu usebenze nama president amaningi before ufika isikhathi sakhe sokuthi abe ngupresident. Wenze imisebenzi emihle kakhulu legislatively ku-Congress ethuthukise impilo zabantu. Mase sisiya ku-presidency yakhe I'm sure ukuthi uzokhuluma ngendlela asebenzisana ngayo ukuthi kulisanise le-COVID ngoba siyakhumbula ukuthi uthathe umbuso ngesikhathi se-COVID lapho i-unemployment rate e-America ibisikuboma 10% and ma esishiya ukuphuma kwakhe la wayehlisa leyo unemployment rate khona manje isikuboma 4%. So I think uzozincoma ngalokho and then also nendlela ahendle ngayo impi eyaqalwa yiRussia e-Ukraine ngokusupporta i-Ukraine ukwenzela ukuthi uPutin angaphumeleli kunhloso yakhe eyokuthatha ilizwe le-Ukraine ngodlame. Yizo izinto engibona ukuthi uzokhuluma ngazo namhlanje umnumzane uBiden, especially foreign policy yakhe.
Kungaphi lapho aphazame khona?
Lapho aphazama khona kakhulu ubaba uBiden, I think yikuthi angananzeleli ukuthi ungumuntu osegugile and kwase kumele ukuthi ngabe wavele wanikeza ama-democrats i-opportunity ukuthi bayenze ama-primary kukhethwe umongameli abazovumelana labo ngaye. I think wayekela lolu daba kwaze kwaba too late ngesikhathi esesehluleka ku-debate laphana ku-debate yakhe lo-Trump kulapho-ke abaningi abamtshela khona ukuthi hayi cha isikhathi sakho sesidlulile. I think yena uBiden azange ananzelele ukuthi ukuguga kwakhe sekungaba yinkinga ukuthi aqhubeke another 4 years or even ukuthi akampeni against uTrump